So we see card descend of a VOA in Debele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Kusakaza, Sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngesonto mhlaka 3 Mpalakazi 2023 Mokets Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Kwathiswa ngamataya thina sithole vele bethithiwe kodwa ke ngekho sebebathe. Amaphoyisa besingakaboni ukuthi bekhulumisane nawo but kube nabanye abancedisayo.
Kubulawa abadabuka eZimbabwe ababili kwele South Africa abakhonza uNkulunkulu obekucatshangelwa ukuthi ngamasela.
Siyabatshela ukuthi akade sivele sibafakile sifuna ukudlalisela isikhathi ngamavoti ethu sifuna ukubisela abantu bona abakade sivele sibafakile.
Amabandla amakhulu agagazela ukhetho lwama-by-elections oluza kuqhutshwa ngomgqibelo ozayo. Iqhubekela phambili impi phakathi kwele Israel leHamas. Zanathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. UTalent Moyo odabuka eKezi loFelix Nkomo ozalwa eTsholotsho babulewe ngabantu eDiepsloot ngolwesihlanu kusihlwa kwele South Africa besiya emthandazweni endaweni yokukhonza khona amapostoli akuhlanganiso yeimisebenzi yamapostoli church. Bagangathwe ngamatshe batshiswa ngamathaya emota ngabantu abathi bebedinga amasela abathonise nzima eDiepsloot. UMoyo loNkomo kubikwa ukuba bafe bephika ukuba bangamasela njalo batshengise abababuleleyo izembatho kade bezithwele besiya thandaza. Umnumzana Mehluli Ncube oku imisebenzi yamapostoli church uthi ababili labo babulewe njengalokho okwehlela umnuyi u-Elvis Nyathi wagangadwa ngamatshe watshiswa eDiepsloot engonangalutho. Uncube uthi sebedinga imali efika inkulungwane ezingamajumi amabili zamarands ukwenzela ukuhambisa izidumbu zabo eZimbabwe. Ake sizwe uNcube ukhonza lababili laba echasisa okwehlele abanye bakhe.
Laba bantu uthe buthani mfonelana labo mbuya emsebenzini ukuthi hayi madoda sihambeni siyobala sisenkonzweni. Safonelana kanjalo uthe uma sifonelana kanjalo ngahlangana labo khona kwaTalent kwalo othonileyo ekhezi uTalent Moyo. Sithe suka lapho ke siyi-4 saphuma sithe uma siphuma kwe-Talent siqonde e-church omunye uhlalela eceleni ngaphe 12 or 13 so kwasehamba nabana belo-Talent uselekthi lo-Talent bathi hhayi awuthi sidlule ngapha sithatha izembatho. Uma sithatha izembatho sizathi lathi sijike sizahlangana phambili lina hambani straight sizahlangana esontweni ngo uselekthe sithi hayi ngizohamba lo-Talent. Bayehlukana labo kanjalo thina saqhubeka saya enkonzweni. Badlula bethatha izembatho ngoba lohlala nabo uthe bafike bathi hayi silanda izembatho ngejakhethi sisaya esontweni siyalala sikhona ngalo esontweni. Thina ngabe safika sahlala kwaze kwathi 1 hour and a half and then ngiyafona siqeda ukukhuleka nje satshala nje ukuthi alaba abantu phela bakhetha isikhathi and then ngalokho
wasuhamba njani khonapho
ngiyamkhona. Ifoni yakhona yasibanjwa ngomunye ubaba oro ngumteli lowa ubaba. Uma ngithi ngambuza ukuthi alaba abantu sebetshonile bachisiwe ngithi into leyo iyenzakale nini sokule 1 hour yenzakalile into leyo kodwa hhayi abantu laba yisizo ngizamile ukuthi ndami ngilwelelo engimaziyo ngoba uthi nesenikeza ifoni babaseka bathola bezembatho bathe bebasekhile nje khonapho. Kwasobathi kwaqhamukela inye icuku labantu elomphakathi yibe lifike litshana babantu yikuqala ukuchanga abantu kanjalo baze bathola thina lathi siyafakile ukuthi sihambe ngasene siyamisikhathi sathi a ingcono silale sisesontweni ngoba umphakathi awuthendisi uyasekuthintela lawo salala sisesontweni and then savuka ekuseni ke sisiyakhona ngalo lapho abashisele khona sathola amagenenti abo ekhona fana duze nalapho abashisela khona amagenenti abazange kuyashise sabe sifika sigoqa amagenenti siwathatha-ke siwasezindlini zabo besingabuthananga sonke nalaba bekhezi thina besingabena kulo tholotho.
Amapolisa athini ngodaba lolu njengoba abantu laba besiya enkonzweni bagangadwa bathiswa?
Bathiswa ngamataya thina sithole vele bethisiwe kodwa bengekho sebebakhezi. Amapolisa besingakaboni ukuthi bekhulumisane nawo but kube nabanye abancedisayo. And then laba abancedisayo bathe bazohamba laba epolisi beza ukuthi kati laba abantu ababili ababuleweyo belezombati lithi kuhambe njani.
Umnumzana Mehluli Ncube ukunhlanganiso yemisebenzi yama-apostolic church besixoxa laye ese-Diepsloot eJohannesburg kwele-South Africa ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lamapholisa esabelweni se-Gauteng ngoba bebengaphenduli incingo labo makhalekhukhwini. Kubikwa ukuthi abantu abahlanu abadabuka kule South Africa labo bagangadwe ngamatshe bathiswa nguZulu ngolwesihlanu kuleyo ndawo bebecatshangelwa ukuba ngamasela asehluphile eDiepsloot. Amabandla ezombusazwe abalisa LSCCC leZANU-PF abekhankasa wobulawa edinga ukuvotelwa kuviki ezayo ngomgqibelo kukhetho lwama-by-election olwenziwa kulandela ukuxotshwa kwamakhansela lamalunga edala lephalamende lesenethi ngumnumzana Sengizo Jabangu ozithi ngunobhala jikelele webandla leli. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ngesikhathi esethula umbiko womkhankaso enkundleni yomdlalo wenguqu enketha 9, isikhulumi sebandla le-CCC, umnumzana Gift Ostalo Siziva, uthi sebelungele ukhetho.
Kanyeni ukumisela ama-MP ethu wonke kusukela eMpophoma, sibisela u-Honorable Bot Makasa, eKazi Park sibisela uPaso, enketha sibisela uMandima, eMlawa South sibisela uNikola Wahleni, eLobhola sibisela uGono, namakansela wonke athiswa luhlanga oluphilisa.
Ilunga le-CCC elingene umkhankaso walamuhla unkosikazi Sibongile Nkomo uthi bazabuyisela esihlalweni amalunga abo ayexotshiwe.
Hayi sithi sanqoba abethu siyababisela njengokuthi savavotela njani. Hayi okwamanje kuhamba kuhle loba bekhona bona bazithi bayisiphu siyelandelayo kodwa amboni ukuthi bazanqoba ngoba thina siyabatshela ukuthi abade sivele sisafakile sifuna ukudlalisela isikhathi ngamavoti ethu sifuna ukubisela abantu bona bakade sivele simafakile.
Isiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Matson Hlalo uthi sebelungele ukungena kukhetho njalo ulethemba lokuthi bazanqoba.
Hayi vuli ngani yonke into ifake kuhle konke okufunakala i-TPC kuza kwenzakala ngoba lisazi ukuthi iBulawayo vele ilandela ushamisi.
Osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga okhankasela ibandla leZANU-PF elokitshini le-Country Park ukhuthaze abantu ukuba bayavotela ibandla lakhe ngokuthula.
Ngathi bengangu sinerunyararo nguba yose
asibeni ngabantu abalokuthula isikhathi sonke
sibathane
sibambane
sibe nerudo phakathi kwethu
sibe nokuthandana phakathi kwethu
sibe nekuzwanana phakathi kwethu
sibe nokuzwisisana phakathi kwethu
sibe tinoyanana phakathi kwethu
sibe abantu abananazelelanayo phakathi kwethu.
There has to be peace, unity, love, tolerance, and harmony amongst ourselves. Bakuvota
ekuvoteni
musiwa 9 zita
ngelanga lika 9 December
ngatibude itose ndoshoko rangu rekuguma ngatibude itose neuwandu hwedu chilo hotela nengo ye ZANU-PF.
Ukansila phansi kohlelo le proportional representation ongwebandla le ZANU-PF uNkosikazi Nokuthula Sibanda uthi umkhankaso uqhubeka ngokuthula njalo bakhangelele ukunqoba.
Sikhangele silibingelise kibanzi ukuthi siza kwenza ngcono njengoba upresident usithembisile into eziningi lokuthi kuzakhiwa i-police station njengoba kukhanya i-police station e-County Park. It's very small, i-County Park yendawo enkulu kakhulu.
Okhankasela ukuba lilunga ledale lephalamende e-County Park umnumzana Atamu J uthi ukhangelele ukunqoba.
Mhla ka 9 sabe sikhuthaza abantu kumele bephume lokuneke bayovota. Kuqakathekile ukuvota. Kumele bevotele u-MP u-Adam J for the development.
Kulandela ukususwa edale lephalamende elesenethi lamakhansela elizweni jikelele, i-ZEC izaqhuba njalo ukhetho lokugcwalisa izikhala ezikhona njalo likhomishin ithi isilungele ukuqhuba ukhetho lamalungiselelo asefike esibangeni esiphezulu. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Hele Israel kubekela pambili liphosa amabhomba eGaza lapho sokubulewe abantu abafika phose amakhulu amahlanu kusukela ngolwesihlanu kulandela kumiswa kwenkulumo zokukhulula abathunjwa iHamas kanye labavalelwe entilongweni eTel Aviv. Abezindaba abe-Associated Press babika ukuba umkhokheli wakwele Israel umnumzana Benjamin Netanyahu uthi ilizwe lakhe liqhubekela pambili lilwisana leHamas lize linqobe. UNetanyahu uthi usemise inkulumo leziphathamandla zeHamas. Abakhokhela iHamas bathi ele Israel ibulala abantu mahlayana eGaza. Kubikwa uba kulabantu abedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,200 asebebulewe eGaza selokhu kwaqala impi le. Sokubulewe abedlula inkulungwane 1,200 kwele Israel. IHamas isikhulule abantu ababethunjiwe ngomfumfu abedlula inkulungwane 110 kuthi ele Israel selikhulule abavalelwe entelongweni abafika phose amakhulu amabili lengxenye 214. Baningi abalokhu besezandleni zeHamas kanye labavalelwe ngele Israel abadabuka ePalestina. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomfundisi uSenisibanda okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance.
Kuqakathekile kakhulu ukuba kume ukulwa lokuba bathole isikhathi sokuba labo abakade bethunjiwe bebiselwe ezimulini zabo. Lokhu kuqakathekile njalo kusinika ithemba ukuba indlela yokuthula ingaba khona, njalo ke kusinika ithemba ukuba i-Israel leHamas bangathola indlela yokuba bakhulumisane loba bengazwisisani kodwa kube le ndlela yokuba kube le ngqubela phambili yokuxoxisana.
Ye kuyiwa phambili babasibantu bona zani ke bakhona abanye abathunjwayo abangakhitshwa kona ngale-ke iHamas njalo le Israel khulule abavalelwe entilongweni.
Sibonani lokhu kuqakathekile njalo ke siyathemba ukuba babe lokhu bekhipha abantu ababotshiweyo ukwenzela ukuthi bengalwi kodwa kube lesikhathi sokuba abantu bakhulumisane. Ikakhulu sizwa usizi olukhulu kakhulu ngabomama labantwana ababayibo abagcina besifa belimala nxa kuliwa izinto.
Umfundisi uSenisibanda ngumqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance besixoxa laye ekobulawayo. Toyisikhathi sezamasiko.
Baba mkhulu babe lobo logogo
kanjele sezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sixoxa lomnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani loBhengula, wakhethwa ngabakokhumalo ukuba inkosi yesizwe sikamthokazi. Baba Khumalo, siyakwamukela emsakazweni.
Ngiyabonga msakazi.
Ye, akusitshele Khumalo, sizokuthola lilo hambo lapho lobulelani loBhengula Khumalo.
Yebo msakazi, ngesonto elizayo mthaka 10 sehaberoni abantu bakithi abaseBotswana bacelile ukuthi labo isukubona inkosi. Yikho ke sathi thina lathi besifuna ukuba lomcimbi lapha kuvala unyaka. Kodwa sathi thina abantu bahlala besisola bethi inkosi yethu inkosi yeHilbro. Nampa abantu bamemeza eBotswana kahle sigijima. Sase siyeka lokho kwethu. Sathi thina siyakuya eBotswana ukuthi inkosi kuyehlangana lesizwe sayo eBotswana.
Kuzabe kusenzwani kulapha?
Emthonisho abantu nje bayibona inkosi ngoba inkosi ayikhulela ngekhaya kabayazi. Kodwa lololo suku nje hayi kugida imigido yethu yesintu kuyaziwa abadala labo bake baxoxe lenkosi. Kula badala mpela abantu bafisa ukuthi baye bahlale lenkosi bake bayixoxelane.
Bathini abadala Khumalo kusinqobe indlela?
Abadala bakhathazekile emsakazini ngempilo nje esiyiphilayo njengesizwe. Bakhathazekile abadala ngokuhlukumezeka kwabantwana. Senza kuyanithinta enye into njengobana nje izolo lokho kuzwa kuthiwa kubuleka abantwana kwathiswa abantwana bakithi e-Deep Sloot. Inhlalo nje yabantu bakithi kuyasihlukumeza isizwe ukuthi abantu abahlalanga kahle. Yilokho abadala abafuna ukukhuluma ngakho ukuthi athi isizwe sibumbana sibumbeka nini esihlale lazo sizinze.
Nankoko umbuzo konapho sibumbeka nini Khumalo?
Ilokuza Mthembo into leziyi-process. Ubukhosi baphela 129 years ago. Tivusa into eyayisihlale over 100 ingekho, 100 years ingekho. Akusonto encane Duba, akuso instant coffee, instant porridge. It's a process. Kuza kuthatha isikhathi kodwa ke kuyahlangana Mthembo.
Yes, siyabona kulalabo umnumzana Raphael Khumalo labo bathi ha, labo babambile khonapho. Pho akusuze kuhluphe khonokho.
Izinto lezo zikhona ebukhosini Mthembo, into ze lonke zazayembango zikhona ebukhosini. Sina sisebenza laba kwaZulu la. Ubukhosi bakwazange baqamuka basukela kudala lokhu bumi, kodwa bakhona osimakade vele zikhona lezi zinto.
Kodwa abantu iqiniso bayalazi,
sifuna ukwenza into eyiqiniso. Mthembo, ngizakhuluma enye into nje abantu abangagcina bethi mhlawumbe ngikhuluma kazi. Kodwa ke isizwe sakithi sesichiphe ngendlela yokuthi loba ngubani angafuna ukusithengisa athi mina azichiphisela wena. Kodwa iqiniso lamaqiniso isizwe siyalazi iqiniso. Kufanele thina sime eqinisweni sidefende isizwe sethu ngisenzela abantu abethu. Okunye lokho okuyimdlalo lokuzinto abantu abazikhethayo bekhethwa ngamakhosikazi abo. Esiyekele kesimentweni eyiyo sakhe isizwe sethu. Into yonke ilele ezandleni zethu Mthembo. Singeke sikhombane ngemini sobani benza ukuthi thina njengesizwe kumele siphakamele ubuzwe bethu senzele abantu abethu.
Yelo ke ngumnumzana Bonman Khumalo, isikhulumeli sikabulelani loBhengula wakhethwa ngabakhumalo ukuba inkosi yesizwe sikamthokazi. Womanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silo mthungameli Gomo.
Ngiyalamukela kuhlelo kuselela umoya. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sibingelelani bazalwana abathandekayo ngosuku namhlanje. Kulo njalo uhlelo lwethu lolu oluqakathekileyo kwabalulandelayo labalulalelayo. Uhlelo lokuvuselela umoya. Ilizwi lethu namhlanje sizalithola ngokuloba kukaLuka eTestamenteni elitsha isahluko esishumi nambili. Siqaleke khonapho evesini lika-16 sisiya kuma kwelika-21. Kufundeka kanje uLuka isahluko esishumi nambili, Luke chapter 12. Siqale kuvesi ishumi lesithuba uvesi-16. Wabalandisa umfanekiso wathi, izwe lomuntu othile onothileyo lathela kahle wazindla phakathi kwakhe wathi, ngizakwenzani lokungenandawo engakuthela kuyo ukudla kwami na? Wayesethi, ngizakwenza lokhu, ngizakudiliza izinqolobane zami nakhe ezinkulu ngibuthele khona ukudla kwami konke nempahla yami, bese ngithi kubo umphefumulo wami, phefumulo unempahla eningi ebekelelwe iminyaka eminingi, phumula udle uphuze ujabule. kepha uNkulunkulu wathi kuye wena siwula ngalobo busuku umphefumulo wakho uzakubizwa kuwe pho ke izinto ozilungisileyo ziyakuba ngezikabani na verse 21 kunjalo ozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu ilizwi leli lisitshela ngomuntu wayezibona eseyisicebi esenothile elakho konke engasweli lutho nxa kwakuyimali wayelayo izifuyo wayelazo izisebenzi wayelazo imali wayelayo abangane wayelabo konke nje ayekufuna wayelakho wasebona ukuthi izinto zakhe lezi angenza njani ngazo yoba ziningi kangaka wasesithi hayi ngiyabona nxa kuyilokho okunye okungangena eziphaleni kahle ngikufake eziphaleni engalaneni ngikufake ezingalaneni nxa kwakuzinsuza namhlanje nxa kwakuyimali wayengahambisa emabhanga nxa kwakuzinkomo ezinye wangazisisa mba azihambisa emlageni nxa kwakuyizimvu ezaziningi wazaziqhashisa ebantwini lokho esithi yikuloja kwenzela ukubana imfuyo yakhe ingalahleki ingachitheki sizwanani kahle lapha akububi ukuba nempahla eningi akububi nxa impahla leyo ingeyakho wayiginqela wayisebenzela kuhle kuyabongeka kodwa okukhulu yikuthi nxa usulakho lokho lakho ungakubali njengokuqala lokucina kwempilo lokhu olakho kulukuvesi 21 kunjalo kozibekelela ingcebo enganothile kuNkulunkulu onganothile kuNkulunkulu uba yisiwula njengoba ilizwi lisithi wena siwula ungabalisa konke wenze lokhu lalokhu kodwa umphefumulo wakho uza kufuneka masinyane uJesu uthi ngalobo busuku-ke kamhla lokhu ukuthi uNkulunkulu ungenaphi lapha kasiboni sibona nje nezishaya isifuba lo ezibula ngempahla alayo wasekhohlwa ukuthi angazabe unganani ulani waziwa ngubani waziwa njani emphakathini ilangabe kungaphi uNkulunkulu nxa engekho phakathi kwakho konke lokhu yibula ngoba uza kuthiya asikhulekeni baba Thixo sifundise ubana ingcebo umnotho omkhulu ikwazi wena kuqala okunye-ke kube sekulandela ngojesu siyakhuleka amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kozintimkandla asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo yimi uNtungamile Nkomo
siyabonga kakhulu ke uNtungamile Nkomo siye sizwe ezabatsha
siyalamukela kusigaba sabatsha igama lami nguTabo Kancube namhlanje sixoxa lo Comfort Mpofu oyisifundi e-University of Zimbabwe ongomunye wababotshwayo phansi kwenhlanganiso yezinaso ngenyanga edluleyo
alisibona sibambabambika kweze-student activism kungoba siyazwisisa ubuhlungu obukhangelane obubhekane labazali bethu ngabe besibhadalela ukuthi siye ema-university awethwa lapha eZimbabwe ama-university lawa asecharge ngama-US dollars kodwa sina singabantwana bamasiko seven zama-vendors abazali bethu abanga-afford ama-US dollars kunalawa achajwa ngama-university awelizwe lethu alisibona sigijima sile nhloso yokubana imfundo itholakale ibe accessible to umntwana wonke njengoba kukhothiwe ku-encourage ku-constitution yethu yezimbabwe ku-section 75 ukuthi education is a right for everyone ngakho lisibona sigijigijima uze-student activism ngoba sizama uku-make sure ukuthi i-academic freedom iyatholakala in our lifetime sisaphila sonke sikwanisa ukuba le-academic freedom umntwana lo mntwana ekwanisa ukufunda ngisho umntwana esivu sezinti loba umntwana
bona umsebenzi wobukhokheli okukhokhela abanye abasakhulayo abasesikolo ngumsebenzi kulezi nsuku esibona usesabisa ngoba kulesikhathi sokuthi liyake libotshwe lichaywe konke okwenzakalayo lokhu kuyini okwenza ukuthi uqhubekele phambili sithi hhatshi laloba kulobunzima lobu ngizaqhubekela phambili ngomsebenzi lo.
Liqiniso leli silobunzima obuningi esihlangana labo ku-student activism ukubotshwa. Njengami nje sengibotsheka 3 ukubotshwa kwami kukaMay ngahlala amalanga ayi-62 phakathi indaba ze-student activism. Uyaphuma uzitshela ukuthi hhayi mina sengifuka ukuchuma sengifuka ukuthiyana lako mbuyele but ngibone ngani into le-student activism ile-calling phakathi ngoba noma usuphuma usithi haka sengivuke ngichume masubona ukuthi ha no kule nto ephambanisekayo lapha njenge-student activist kuba nzima ukuthi uthule sucina ubuyela noma ukwazi ukuthi ngizahlangana lani khona ukuthana ukuthi lokuba yi-calling phakathi into engenza sicine sibuyela sicina noma nxa sifuthwa sithayo kulokuthi kudampene ama-spirit ethu kuyasiqinisa khonkhana ukuthi hayi noma siyakwazi ukuthi sizuma.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa lo Comfort Mpofu ongumunye wabakhokheli bezinasu ababotshwa besethiswa icala lokutshengisela. Olivalelisayo nguJabo Kancube.
Le yisitudio 7 nesakaza eZimbabwe sizosiphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemidlalo iqembu leDynamos namhla linqobele ngezi Platinum 2-0 emdlalweni wenkezo yeJibuku Super Cup Final enkundleni yemidlalo eBaobab Stadium. Kolunye udaba lwezemidlalo, wayengukapteni weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uEfrem Tshawanda sewathiwa lo mdlalo. Usezifuyela inkukhu kwele Botswana, kubika uJoseph Njanji.
UEfrem Tshawanda nguye umdlali odlale ukwedlula abanye bonke elizweni yi-Soccer Star of the Year ngomnyaka ka-1988 lapho iqembu leZimbabwe Saints eliphakamise khona isicoco se-league. Phezu kwalokho-ke waba ngukapteni weqembu lesizwe belisaziwa kakhulu ngegama elithi Dream Team ebeliqeqetshwa ngumuyi uReinhard Fabisch. Kodwa loba ile mbali enhle kangaka emdlalweni wenguqu uTshawanda uthi sewawufulathela lo mdlalo.
Angikho emdlalweni wenguqu uTshawanda, hayi ngenza something totally different. Papa manje ngenza chicken farming ngomanje. Awuyaphika ngikhuma iqiniso. No, I'm development, but when you enter South Africa, you must have carried Mulam,
uTshawanda udlalele iqembu leZimbabwe Saints ngeminyaka lingelinye lamaqembu amakhulu kweZimbabwe kodwa kulezi nsuku seliphenduke uMafavuke okuyisimo asichaze njengokuthi siyethusa kakhulu.
Lesi sisabisa ukukhuluma isifana lento ezinikelwe ibhola leZimbabwe sisabisa ukuthi sikhulume kahle kahle wesikhathi ma ungaphandle ukuthi ngcono ngekele kunjalo thimethi leyi e-blue and white ayifuni ukutshintsha emanye ithi ukutshintsha ngikhuluma ngabantu ma uthi khokhela into ungayiboni ingane ayisebenzi kwesinye isikhathi kumele udedele abanye ukuthi bangene babonti bangayenzani manje ungabulokuthi angiyemi ngokwami hayi.
UTshawanda obekobulawayo ezobeka umuyi uRaman Gumbo yena adlale laye kusukela besasengabafana besikolo.
URaman safunda sonke saqala eMpophomane school ibhora leto uRaman wamalandela saqala eMpophomane high school but manje sibuye emathimini yena waqonda le lami waqonda le hani bengadlale elinye lale eblueni wayejengobulawayo yena edlalele emzikeni wayithi but waqala ku-idlozi lami wakhathala kancane ukuthi ngeke umsalo umdlalo usibani wakhathala kancane ukuthi ngeke ithimu enikanabani but unfortunately we became team as only at high school and we became team as in the national team.
UTshawanda uzelwe ngomnyaka ka-1964 njalo uqale ukudlalela iqembu leZimbabwe Saints ngo-1984 usuke kuqembu leSaints ngo-1989 nesesiyadlala kwele Germany lapho adlalele khona amaqembu abalisayele SC Bona kanye lele Cologne ngo-1995 ulubhekise eSouth Africa lapho adlalele amaqembu abalisayele Orlando Pirates lele Morocco Swallows. Uthe esethethe umhlalaphansi uqeqetshe amaqembu abalisayele FC Sporting lase South Africa kanye le Mutare City le Zimbabwe Saints kwele Zimbabwe. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngimu Joseph Njanji.
Sikuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalisa umthembo Sithembayo uGift Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.